soku isika atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba esiphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 27 kuNtulikazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ababalisi abezempilakahle abagoqela abongi labodokotela kanye lezinye izisebenzi zikahulumende ezichiyeneyo bahambile emsebenzini ngobunenye kobulawayo njengenhlala yenza njalo bekungakhanyi ukuthi kulokhu.
Izisebenzi zikahulumende ezinengi zihambile emsebenzini namuhla lanxa nje inhlanganiso ezimelayo eZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions ibithe kumele zisihlalele ngekhaya zikhonona ngeholo eliphansi. Amapolisa athi asephenya udaba lokwethuselwa ngokufa komkokheli we-TCC umnumzana Nelson Chamisa lilunga lezanu-PF u-Abdon Mashanyika. Uzulu wakobulawayo ukhala ngengcekeza esigcwele ndawana yonke elakho ukudala imikhuhlane. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izisebenzi zikahulumende ezinengi zihambile emsebenzini namuhla lanxa nje inhlanganiso ezimelayo iZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions ibithe kumele zikhalale umsebenzi zikhonona ngeholo eliphansi. Ukukhalala umsebenzi lokhu ngokwensuku ezimbili okugoqela kusasa. Kodwa ukudingisisa okwenziwa iStudio 7 endaweni esifana leHarare, eChinoyi, eGweru, eMutare, eMashwingo lakwezinye indawo, kuveze ukuthi izisebenzi bezizisebenzela njengawo wonke amalanga. Kobulawayo lakwamanye amadolobho amancane emhlubulweni weMandebeleni lakho bekungesifanayo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ababalisi abezempilakahle abagoqela abongi labodokotela kanye lezinye izisebenzi zikahulumende ezichiyeneyo bahambile emsebenzini ngobunenye kobulawayo njengenhlala yenza njalo bekungakhanyi ukuthi kulokukhalala umsebenzi okuqoqiweyo. Istudio 7 ethekelele endaweni ezifana leMathebeleland Government Complex duzane lakomsitheli, eNasty Library, eZimra, eMthethwandaba lasezikolo ezifana leMasuku Primary, iMaphisa Primary, leEvelyn Secondary, lapho esithole khona izisebenzi zikahulumende zizisebenzela kuhle kodwa zalile ukukhuluma lalumsakazo. Isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAtuz umnumzana Themba kuye moyo uchasisa kabanzi ngohlelo lolu.
Okwakuqala vele kunzima namhla ukuthi sithi bangaka abantu abangayanga emsebenzini ngoba iningi lababalisi likuzeki kodwa bonke abatshayisileyo izolo abakuzeki abakabuyele emsebenzini. Bese sibuyele emuva bona abade besezikolweni kusukisela i-10 days lezi abanye bekuzeki. Sikhangele ukuthi emakhaya 45% bayafundisa, meaning 55% yabantu abakho ezikolweni.
Ababalisi bathi bafuna ukuholiswa ngedola leMelika njalo bathi kumele baphiwe US$540 ngenyanga. Umoyo uthi uhulumende engaqhubeka eqinisa ikhanda abasoze babuyele emsebenzini ngethemu ezayo.
Na i-decision ingekho kuzaba nzima ukuthi isikole ngo-September sivulwe ngoba sikhangela ukuthi kathesi umuntu nxa engelamali uzayithatha ngaphi imali.
Ilunga ledale lephalamende kobulawayo unkosikazi Jasmine Thofa uthi lanxa nje abaningi behambile emsebenzini izisebenzi zilelungelo lokukhalala umsebenzi ngokuthula.
Ukutshengisela kwakakathekile kodwa okufunakalayo ukuthi kwenziwe kungabi lo msindo. Isinqumo somthetho u-section 58 lo 59 wesinqumo seZimbabwe uthi wona wonke umuntu ulelungelo lokutshengisela kodwa kungabi lobudlwangudlwangu kungabi lo msindo. So lami ngifisa ukuthi ngabantu betshengisela kube kwenziwe ngokuthi
unobhala wezemfundo kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Benny Moyo uthi uhulumende kumele aphathe izisebenzi zakhe kuhle njalo aziholise imali eziyifunayo ukuze zenelise ukunakekela imideni yazo.
Singabantu ababhadala iteksi sibone uhulumende lobandlululo ubhadala amasosha lamanesi imali ephezulu amatitsha lamaphoyisa banika imali encane. So siyazwisisa ukuthi isevisi izakuma bagibele yiphi isevisi yakhona ngabhadala abantu abasebenzayo kuhle uhulumende yikho lapho sikholelwa khona thina.
Umzali unkosikazi Nesisanyathi laye ukufakazile ukuthi abaningi bahambile emsebenzini nanku uthi abantu bakhe bayile esikolo bayaloba imihloliso.
Sibe nesimanga kakhulu ngoba abantwana bebekhona ezikolo njalo bebhala imihloliso, ababalisi labo bebekhona bezokhangela abantwana bebhala imihloliso. So siyananzelela ukuthi ababalisi labo balala uthando lokuthi abantwana bethu bafunde njalo lathi siyakubongela lokhu ukuthi babenelisile ukuthi babekezele nje okusikhatshanya ukuthi abantwana baqale babhale imihloliso then bengikhona bezatshengisela. Kodwa okukhona esikufisayo ukuthi njengoba besihloniphile lathi bayekele abantu bethu babhala imihloliso ukuthi uhulumende abazwele abanike lokhu abakufisayo ngoba siyananzelela ukuthi nxa khathesi bengakwenzanga izikolo zingeke zivulwe bazawukhalala umsebenzi ngesikhathi isikolo kumele zivulwe. Esikufisayo nje ukuthi baphiwe imfanelo zabo ngendlela abafisa ngayo ukwenza ukuthi labo bathakazelele ukusebenza.
Sehlulekile ukukhuluma nomphathi ntambo obona ngendaba zezisebenzi zikahulumende umnumzana Paul Mazima ngalolu daba kodwa uhulumende uthi uzimisele ukulungisisa izikhalazo zezisebenzi zakhe lanxa nje esithi akalamali. Uhlelo lokukhalala umsebenzi lolu ngolwensuku ezimbili ngakho lukhangelelwe ukuqhubeka kusasa. Yimele umsakazo weStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Amapholisa athi asephenya udaba lwelunga leZanu PF umnumzana Abiton Mashanyika oyetheswa icala lokutshela abasekeli bebandla elibusayo eMberengwa ukuthi babulale umkhokheli weTRIPC umnumzana Nelson Chamisa labasekeli bebandla lakhe. Lokhu kuvele encwadini yesezandleni zeStudio 7 elotshelwe igqwetha likaChamisa unkosikazi Beatrice Muthethwa lipholisa logatsha lwe-CID eHarare u-Assistant Commissioner Mushoriwa ngemva kokuba umthethwa ebhalele amapholisa abezeki labeZimbabwe Human Rights Commission ekhonona ngokuthi kungani uMashanyika engakabotshwa yena ejojozele udlakela olufaka impilo kaChamisa engozini. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli seTRIPC umnumzana Gift Ostalosi Siziva.
Sibhaleleke eZimbabwe Republic Police ku-Commissioner General sebenzisa ama-lawyer yethu ke uBeatrice Mthethwa ngendaba yokuthrethenwa kwempilo kamongameli wethu advocate Nelson Chamisa. Leyo asonto esiyithatha kancane yinto enkulu kithi ikakhulu sikhangelela ukhetho luka-2023 ngenxa yokubana iZanu PF angeza ke yacabanga ukuthi yona ile monopoly phezu kwelizwe lethu, ilizwe leli ngelethu sonke. whether ngu-Triple C yizanu yizaphu umthwaka singabantu bezimbabo akula muntu olelungelo lokuthrethena ukuthi yabulala umuntu ngendaba zombangazwe yikho sisiya ke emapoliseni njalo sisiya emadala ngenxa yokubana ke kunenge abantu bebotshwa ngendaba zokuthi ba-incite i-public violence lo ngumuntu o-incite ukubana ke omunye into ebulawe ngendaba yokubana ke usebandla eliphikisana lebandla lakhe okuyinto esingayikhangelanga ngoba yipolitics ezakhekhe yipolitics zasendulo kufanele ukuthi sikwanise ukuhlala sonke njengabantu bezimbabwe iregardless ukubana ke ungendawo yiphi uvela ngaphi ngoba iludubo lezanu p f olobandlululo lokwethusela abantu lokusebenzisa i-violence against anyone abangaphikisani la siyabazi yikwenza kwabo yikho ke sihambe emapoliseni njalo siza escalate indaba ukubaniye Southern African Development Committee la ku-African Union ukubana bebone ke ukubana ke sidila labantu abanjani njalo sisuka lapho siye emapoliseni senzela ukubana amapolisa ethathe ke ama-steps ukubana indaba leyilungiswe ukwenzela ukuthi abatsha bethu nxa be-exercise i-freedom of citizen arrest ubane banjwe ehanjiswe emthethweni ngenxa yokubana asoze sime eze banjwe ngoba isigilamkhuba so yinto esingayikhangelelanga yinto esadila layo thina njenge-government ebuyayo ngoba sivumele ukubana ke umuntu ke esithatha ngathi ke singabantu abengalamalungelo akwanileyo elizweni lethu
umnumzana Gift Ostalosi siziva ngomsekeli wasikhulumeli se-Triple C. Uzulu wakobulawayo ukhala ngenqwabanqwaba zengcekeza esesigcwele ndawana yonke kuleli dolobho. Kubika uBathabile Masuku.
Izakhamuzi zikhala ngokungavuthwa kwezibi zisithi lokhu kungabangela ukuqhamuka kwemikhuhlane edalwa yingcekeza. Umasipala yena uthi uDuhoyi ukuthi izimota zakhe zifile. Izibi lezi zigcwele emikotweni lasemakethe lapho okuthengiswa khona izithelo lezilimo ezihlukeneyo njalo iphunga eselilapho selitshaqisa inhliziyo. Ilunga lenhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Joseph Nkomazana, ukhuthaza ikhansili yakobulawayo ukuba iphange ilungisise lolu daba.
Esikubona phakathi edorobheni lakobulawayo, kuphonga ukuba lezibi nje yonke indawo, sifisa ubana ngabe ikhansili yawukhangela khonokho. Nje kusuke kungani ikhansili kulokunye ekwenzayo, kodwa bakhuluma nge-service delivery, bakhulume ngokuthi khona abantu babhadala izimali, bakhulume ngokuthi khona abantu babhadale nge-forex, bakhulume ngokuthi khona imali zabo zizayindekswa, zihambela le bank rate of the day. Kodwa bekhohlwe ukuthi khona idolobho lingcolile, ikhansili kayikhangele kakhulu udaba lonolo ukuthi izinto lezi ezezibi zizagcina sokudala imikhuhlane.
Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, uthi ikhansili ngabe iyadinga amanye amacebo ukuthi izibi zithwalwe ngesikhathi nxa imota zifile.
Indaba yengcekeza esidolobho lonke indaba esikhathazayo kakhulu, ungananzelela ingcekeza eningi ekhona kathesi endaweni lapho kumele ithwale khona. So kutho ukuthi idolobho lakobulawayo kumele ukuthi lidose amasokisi lithwale ingcekeza. Ngiyangabona even emalokishini abantu bayakhala ukuthi izibazitho phandle zisathwala. Ngibone kulo mbiko futhi ovele esithi khansile ukuthi kulewo izigwenxa ezithize eziphambanise ukuthwala kwezibi, kodwa akube nemizamo eminye alternative mechanism angenza ukuthi ingcekeza le ithwalwe, ngoba nxa amaroli athwalayo kutho ukuthi sizalinda aze alunge na. Akulamzamo ethize yini engenziwa imbi interim ukuthi kuthwale izibi lezi idolobho lihlanzeke.
Unkosikazi Wendy Mlotshwa, ophila ngokuthengisa emkambo, uthi idolobho lakobulawayo alisahlanzekanga.
Okunye esikubonayo ukuthi izibi lezi ziyahlala isikhathi eside sokuhlangene yonke into, impukane sezilapho lomnuku wangikhona usayenza. Okuphinda futhi kusethusa ukuthi umpukane lezo zibuya futhi zizohlala entweni zethu esizithengisayo, especially ama-vegetable. Nxa sokunjalo wayesithi sonke sikwaziyo ukuthi kuyageziswa, abangela abantu ukuthi umuntu uyathenga ahlaphoseke emlonyeni. Ingozi esiyibonayo lapha ukuthi isikhansili ngayekela ukukunanzelela izagijinisa inyoni ezimbili ngesikhathi esisodwa, abantu sebegula lokuthi izibi lezo zibuthwe. Ngakho kunye siyakunanzelela ukuthi ama-expenses amaningi khona lapho ukuthi belaphise abantu labana abagulayo, ngoba kuyini izibi zonto ezi abangazithathiyo ngesikhathi ezidala ukuthi abantu banjani bagule, okuyikho kusethusa bathengisi lapha emgwaqweni.
imizamo yokuxhumana lekansili ngodaba lolu yehlule ngoba bebelokhu bengakaphenduli imibuzo ethunyelwe ngumsakazo lo kudokotela Edwin Sibanda ongumqondisi wezempilakahle ekansilini. Kodwa ikansili yethule umbiko ichaza ubunzima ehlangana labo obenza yehluleke ukukhipha ingcekeza endaweni eziningi. Umsekeli kamqondisi wezemvelo i-Environmental Health kukansili umnumzana Charles Malaba wethule umbiko esithi idolobho lakoBulawayo kumele libe lezimoto ezingamashumi amabili lanhlanu ezithwala izibi kodwa esikhathini esiningi azidluli ichumi eziyabe zisebenza kuhle. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingubathabile Masuku.
Kulezi zalwane zeZimbabwe eziyisithupha ezihlala kwele Pilitane lakwele Ireland esezibambe iqhaza zathatha amanyathelo okuthuthukisa ezemfundo eLupane esiqintini eLupanda esiqintini seLupane lapho ezidabuka khona ngokwakha izindlu zokufundela esikolo kanye lokuncedisa abafundi abaswelayo ngokubathengela ingwalo. Ngeviki edluleyo kuqhutshwe imidlalo yokuqaqa le nguqu eChaya Mathole Primary School ebeyingxenye yenhlelo zabayisithupha laba. Kubika uEzra Chisasbanda.
Bekungasibantu bekuyibunyonyo ziphuma ngobuningi bazo ezakhamizi zeLupanda zisiyabukela imincintiswano yemidlalo yabantwana bezikolo zalesi sigaba. Imidlalo le iqhutshwe ngenjongo yokuthuthukisa ukubambana kwabantu bakulomhlubulo. Uhlelo lolulu luqoqwe ngabayisithupha abahlala phesheya. AmaSamaria alungilela abalisa uOnele Gumbo Mkhombo Primary School, uThemba Sibanda ke wephuma kanye Primary School, uFrancis Gomazare weLihlo Primary School, uLungile Gumbo eMasungamala Primary School, uBongani Gumbo eChaya Mathole ke khona ngale kanye lo Maqhawe Mazula weSpopoma onguye isikhulumi ochaza ngokwabenza abacabanga ukusiza isikolo zabo.
Uhlelo lolulu uhlelo kakhulu bakithi, siyabonga kakhulu labo abaphathisayo ngoba uyahlanganisa izikolo, yenza abantwana labo bethole entertainment, lezakhamizi konke lokuganga, ubuganga bungehla esigabeni. Siyazi ukuthi isports siyanceda kakhulu empilweni zabantwana, siyenza ukuthi umzimba uhlale umuhle ngazo zonke izikhathi.
UNkosazana Seneliso Sibanda ngumbalisi yeLihlo Primary School, njalo ke ngumqondisi umncintiswano yenguqulo yokuqaga le enziwe ngempelasonto.
Ngesihlangele iLupanda cluster, which is 6 schools, okuhlanganisa yeLihlo eMasungamala, Phuma kanye, Sipopoma, Mkhombo and Chaya Mathole. So there is ama former students awe Lupanda cluster but decide to give back to the community through sport.
Isikhulume besiqakathekile kulumkhosi bekungu-inspector wezikolo zonke Lupane ngomnumzana T. Ndlovu okhulume ngokuqakatheka kwemidlalo.
Imidlalo yona le esiyeyisayo enza umuntu athile. Saye sizwe abalandela imidlalo yebhola ukuthi bakhona abadlali bakwamanye amazwe abahola inkalakatha zezimali yena umuntu engenzanga kuhle esikolo.
Omunye obekhona kulumkhosi ngumnumzana Sam Mathe, ukansilo wakulindawo.
Wena nyabakunga abadoda la. Indima engayiqhubeka esenze nje vusa indawo yabo, hhayi so abantu abantwana abasakwazi ukuthi lingenza njani kuyahlangana ngoba ukuhlanganisa abantwana bekungadala ukuthi bephinde beyihlala lesekendari besazana nje.
Isabelo seLupanda singaphansi kweLupane East, umele walindawo edalela ePhalamende umnumzana Mbongeni Dube uthi uyabonga.
Siyathaba kakhulu ukuthi njengabanikazi beLupanda, njengabantwana abakhule eLupanda bafuna ukubona iLupanda isiba lotshintsho, okuyinto enhle kakhulu. Sibe sesizobonga njalo ngalokho kade kukhona esigabeni ezemidlalo abazenzayo iminyaka yonke bencedisa kakhulu ezikolo zoneza abaphuma kizo ukuthi kube nemidlalo yenguqu lapho esibona khona abantwana beveza amathalenti abo.
Emdlalweni wezenguqula kubhola lokuqaga lamantombazana kunqobe isikolo seMathatha le esisethanyela inkezo zonke. UNkosazana Pheshi Mhlanga ongumbalisi kulesi sikolo ujabule okwamagama.
Siyathaba ngegreat improvement last year that thing I need to do, but this year we winile. It shows ukuthi we worked very hard watching netball and soccer that we winile. Next year futhi lapho siyayithatha. vele bekungayenzi ukuthi ingeni lelapha ekhaya wonke amathrofa abesephuma besifuna wonke ehlale khona sithabile sibili.
Bekubuhle okwamagama njalo inzalo yalindawo ithi yaphambili izithuthukisela izigaba zayo ikakhulu ezikolo zona ezithwele nzima ngokusilela kwababalisi lokuswela imfanelo zokusebenzisa. Ngimela estudio 7 eChamathole Lupane Lupane, igama lami u-Ezra Jesus Banda.
Onke waba ngumongameli weMelika umnumzana Barack Obama useveze abaculi athi uzalalela ingoma zabo lonyaka abagoqela abakwele Nigeria abane. Abaculi laba nguBurna Boy, uTems, Feels, Lopi, NXN. Obama uveze lokho ekhasini lakhe le-Instagram. Abaculi laba ngabanye babahlabeleli base-Afrika abalengoma ezidlalwa emsakazweni yaseMelika. Live Talk lamhlanje sikhangela ukukhalala umsebenzi kwezisebenzi zikahulumende obekuqoqwe namuhla lakusasa zikhala ngeholo eliphansi. Umnumzana Godfrey Dube omela iwange West edale lePhalamende engwebandla leTRCC uthi noma belubongela uhlelo olwama-electronic passports olubikwaso luzaqhela luye esigabeni lasemadolobheni atshiyeneyo eZimbabwe kanye laseSouth Africa, uhulumende uthethe isikhathi eside ukuthatha leli nyathelo. Nangu exoxa lo gainer kumete saidi owe Studio 7.
Uluhlelo lolu okhuluma ngalo olama passport osolufakwa elizweni jikelele lulethwa nguhulumende. Kuluhlelo oluhle esingathi siyabonga ukuthi sesihambe ngakulesi isibanga. Noma nje kwinto kwakumele ngabe zenzakala kudala, because we talking of ukuthi sokule 42 years ikho ababantu besiba le access yokuthi bathole ama passport. Kanti ke ukhangela kusakhamizi kakhulu especially leze engizigogele ngewange West ziyathokoza ukuthi sokule office ewange. Kanti ke bebefisa ukuthi lase eVictoria Falls njengedolobho elikhulu kube le office yama passport. Kanti ke kunjalo seselokukhala ngebantwini lathe sikubonayo njengabakhokelo ukuthi indaba yama passport yibirthright yomuntu wonke. Ulumuntu wonke kumele abele access yokuthola le passport, whether ngumntwana kumbe ngumuntu osekhule kangakanani, kumele abe lilungelo lakhe ukuthi ayithole ili passport.
Lithini ngentengo eyama passport?
Ama passport lokho edura, noma sokulula ukuthi atholakale, but kuyadura ukuthi izizalwane ziwathole. Ngabe kulohlelo ukuthi izizalwane ezeZimbabwe ulumuntu uyahle athole ili passport njengokuthi li birth certificate siyithola kanjani, lesithupha sisithola kanjani, ili passport kungabi lugwalo lwalabo abanothileyo kumbe for the elite only. So izizalwane zalezi ezikhokela lokho ebekhala ukuthi hayi babo ngokuthi sokuseduze, but is still unaffordable to many abantu kabaka yenelisi ngemali ezifunakalayo ukuze umuntu athole le passport. Ukuthi kuyenziwe i-electronic system kuyinto enhle, ukuthi kufinyelelwe ebantwini kuyinto enhle.
Umnumzana Godfrey Spanda ubexoxa esewange lo gainer kumete site owe Studio 7. Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lomnumzana Trust Ncube odabuka ePlumtree osebenza kwele South Africa. Nangu exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ekolini sifike lapha ngo 2011. Yasho ukuthi ekufikeni kwami ngafika ngisiza kumfowethu. Ngifote kube esenesikhathinyana ekhona lapha ngegoli la ethi hayi ngizozama nami. Mhlawumbe kungaba ngcono. Ngafika kuye ngafika ngahlala naye kodwa njengomuntu wayenonkosikazi wakhe naye lo mntwana. Kwangathi kuba nzimanyana wase ngicelela komunye umfowethu naye owesihlobo sakithi khona ngahle ukuthi ke ngifise ikhanda kuye. Hayi sasala sasala impilo yaba nzima wathola ukuthi umsebenzi angiwutholi. Hey yagcina indoda la isicomplaina lapho ukuthi hey nike ngigcine. Ungayenzi lutho so kuba nzimanyana ubona nje umuntu ukuthi hayi ukhathele la engakho. And then la from lapho aqala ukuzamazama nje ukuthi ngikhumane labanye abantu abayihlobo mara isihlobo lesingathi zikudenyana nje kanjalo. Ngike ngizamazama ngitholatholo ngamaphisi yobo okungatheni. Umnyaka waba nzima mpela kakhulu kimi u-2013. U-2013 waba nzima ngoba ngagcina sengisukile esihlobeni zami sengisiyahlala nje labafana bakithi abasendaweni. Njalo sebengigcina nje kodwa bethi hayi ukudla la uzozibonela.
Ye, siyakwazi ukuthi sibili wadubeka okunye okumangalisayo. Wagcina ke usuthola njani umsebenzi ngawasela khona
isukuthi labo abafana bona labo ababe nabasendaweni yakithi kuvillage yakithi kwaba nomunye nje ongizelayo la ibona ukuthi indoda leyo ithwele nzima ngoba ngangisuka lento yokudla mpela indoda lana yabuya ekuseni ngiyathi khona na awu ndoda ngiyokulele ngiwasebenzi umlungu wami yazuthe ngibuye lomunye umuntu nje ozobuye ezohlala nami sibheke indlu yakhe ngoba indlu leyo uyithengile manje abantu babebehlala lapho bebeyayijikile bakhitshiwe lapha endlini so uthe ngibuye lomunye sibe babili so ngemali ukuthi kuzohola emalini uzofika ukhulume la lawo uzikhulumele hayi okay ngivele njengendoda yathi ngingasebenzi skime lo mlungu yena lo wayengiye ngiqhashile nikeze R100 enomngane wakhe so lelo langa umngane wakhe futhi wafika naye khona lapho asuke wasikhulumisa nje khona lapho wasibona ukuthi hayi siyasebenza sasibuza imibuzo nyana khona lapho amagama nje asimtshela nje kahle hayi fule nje futhi lo mlungu ebuye futhi mhlawumbe abuye amalanga elandelana lokhu efika nje asitshela athi right madoda right okay efike ngelinye ilanga uma efika lapho yafika uthola senginaphandle mina lo mlungu sesixabene lo nguye bengiqhashile nikeze R100 sicabana nje sibanga imali yofanele nginikeze lo fanele nginikeze 700 ngoba kwaku from Monday to Sunday wase nginikeza imali wanikeza 400 ngithe ngiyathi ngiyazama ukuthi ngiyakhalaza kuye lapho na uzoba ngixosha lo maye fika ungithola ngaphandle ngithwele isikhwama sami
so kazohamba njani khonapho ke sizowuthola wagcina usiba ngulo muntu osebenzela abantu emayadini khonapho awusele ngamaphutshana ngakhonokho.
All right. And then lo mlungu sengibuza mina ukuthi umsebenzi uyawufuna ngithi umsebenzi ngiyawufuna ethi nginenyindlu mina so umngane wakhe lo nginenyindlu enginayo so ngifisa ukuthi ungaya khona la uyoyibheka ngoba ngiyithenge manje nami futhi umlungu lo vele bene business lezindlu okay ngiyami ngijabule khona lapho umlungu ngihambe nami pele endlini ke sikethi hayi indlu yami yona le okay umlungu siqhubeke mayithi yafika following days ongikhangela bathi ukuthi ngibhizi mpela ejarasi ngisokuhle kakhulu. Wajabula umlungu impela washutha izithombe wasendela unkosikazi wakhe ukuthi lo muntu ebengishiye lapho yabona ukuthi ukuhle njani ejaradini ibheka laphandle nje kwi-pavement la kuklini njani akulamaphepha onke la belahlwa ngabantu lamabhodlelanyana la abantu ababephuza utshwala befika belahla amabhodlela nje phambili ngikline yonke into ngaklini umlungu wajabula kakhulu wasesithi ngizokubuya ngizokulanda ngelinye ilanga lengiklinela kwami la engihlala khona. Okay nyampela umlungu abuye kwi-weekend abuye ngithathe ahambe nami fike thi ngicela umthinyele nje lapha phambili efranti la ngemuva ngali uhambe uyoklina khona angibonise avalele izinto zakhe nje ngendlela yo okay angikhine akube kuhle kakhulu umlungu ajabula angiphangikeza imali.
Akusitshela ukuthi ukusebenza ezingadini uqale nini?
Ngiqale ngo-2015 ngoba ngabona ukuthi umlungu lo shuthi mhlawumbe kakangithembi kakhulu ukuthi ngingasondelana le family yakhe nibeduze naye but ngokubonisa kwami ukuthembeka ngo-2015 waqala ukungibonisa ukuthi nginomshini kanje we-4-wheel okhathitshane kanje namathuluzi aphelele kumbe labo extension kanjalo so ngicela ungenzele lapho ephambili ngathola ukuthi umshini wona ngikwazi ukuthi u-operator kanjani wabuya wazongiboniswa wayehlisa wangibonisa hayi so uma ufuna utshani kuyehle ubamba lapha nala hayi ngashesha lami ngafunda kona lokhu wase ngidlelela-ke kuma-next door ukuthi hayi uma lifuna umuntu ongalisiza ngekini noma kulikhathela utshani nami hayi ama-next door la aqala ukungibiza until isitarati sonke sinemetheka singijwayela.
Umnumzana Trust Ncube yisizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Kwanele Mthwakazi lekhombulelo yalandela uhlelo lwe-Live Talk. Yimi untungamile inkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.